Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 29 kuNhlangula 2021 musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abahlali babobulawayo baxwayiswa ukuba bakhangelele udubo lokungatholi amanzi kumalanga alandelayo ngemva kokuphazamiseka komsebenzi wokudonswa kwamanzi ngokuhamba kukagetsi.
Kukhona abanye abafuna ukuzenzisa babesebethatha into leyi bayenze ezanupiyefu. Ayisiyo yenhlanganiso yezanupiyefu ngeyombangazwe abantu abalwa empini bemzabalazi waseZimbabwe owagcina ngo-1980.
Iningi lisola uhlelo lokubhaliswa kwabalwa impi yenkululeko labancedisa kule impi ukuze bathole umhlalaphansi ngoba luyame kwezombusazwe. Umthethwandaba weSouth Africa usugwebe owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuthi ayehlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngokweyisa leli dale. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ngokutshona kwelanga layizolo i-COVID-19 ibisibulele abantu abalitshumi lantathu 13 kuthi abangamakhulu edlula 9,842 batholakale belegcikwane leli kwabahlolwe izolo. Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye 764,248 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuqala e-COVID-19 vaccine. EZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 534,906 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Umansipala wakobulawayo wethule umbiko wokuxwayisa abahlali baleli dolobho ukuthi bakhangelele ukudibana lodubo lokungatholi amanzi kumalanga alandelayo ngenxa yokuhamba kwamandla amagetsi okwamahola athile okuphazamise umsebenzi wokudonswa kwamanzi emadamu anathisa leli dolobho. U-Anastasia Ndvuse ethulela lolu daba.
Umabhalane wekhansili yakobulawayo uTown Clerk Christopher Dube onguye olobela umbiko uchaze ukuba kulandela ukuhamba kwamandla kagetsi idolobho lonke kulakho ukubangela ukuthi impompi ezitholisa uzulu amanzi zingabi lamanzi eneleyo. Dube uchaze ukuba kusukela izolo idamu lencima leFenhill Pump Station kuhlanganisa leCriterion Water Treatment Works lokho egcine ukuba lamandla kagetsi izolo ntambama ngihola lesithupha. Isikhulumi sedolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uyakuchaza lokho.
Idolobho lakobulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi kungaba ukuswelakala kwamanzi
isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nomqhele Ngwenya uthi amanzi basaselawo.
Udibo lwamanzi ayibe singakaluboni kwamanje kade sayaphuma kuhle empompini sibili sibe sesiwuzwile lo mpiko wokuthi azahlupha amanzi njengoba amagetsi lawo seqalisile ukuhlupha.
Ubulawayo njengawo wonke amadolobho aseZimbabwe ubhekane lodubo lokuhamba kwamandla kagetsi mahlayana osekuphazamise ukudonswa kwamanzi esiya kuzulu yikhansili loba nje kungaziwa ukuba lolu dubo luyaphela nini. Abekhansili yaleli dolobho bathi udubo lwamandla kagetsi lungaphezu kwamandla abo okuyikho osokwengeze udubo lokutholakala kuhle kwamanzi wona lonyaka abangela nkinga yokusilela kwawo njengeminyakeni eminingi esenela uzulu ngemva kokuna kuhle kwezulu ekupheleni komnyaka odluleyo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Iningi liya lusola kakhulu uhlelo lokubhaliswa kwabalwa impi yenkululeko labancedisa kule impi ukuze bathole amapensheni lezinye indingeko besithi lukhanya lweyamele kwezombusazwe kuncediswa abakubandla elibusayo leZANU-PF kuphela, kuchiywa abangasasekeli lelo bandla. Kodwa bengabala kulimpi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhlelo lokubhaliswa kwabala impi yenkululeko lababencedisa abebizwa ngokuthi ngoChimbuido olwenziwa ngabogatsha lwezomvikela luqale mhlaka 16 wayona le inyanga kaNhlangula. Laba abafuna ukubhalisa babikwa kumele bathathe incwadi zokwenza lokhu emahofisini awenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko lasezinkambeni zabebutho. Omunye owabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZimbabwe People's Revolutionary Army ZIPRA, umnumzana Buster Makwizi, uthi emangeni wabo kubhaliswa eGwanda.
Phakathi kohlelo lolu esilupheteyo ekudwini kulezi nsuku olokurejista abancedisa empini, ama-non-combatants, ama-war collaborators, lama-resuitees and detainees, sekusiba khona imbiko esiyitholayo uhlelo lolu sebeluthatha ngoluhlu lwezombangazwe wamabandla. So kwangazathi abanye bathi bona abantu sebevalelwa ngaphandle ngesizathu sokuthi iZANU-PF iyo esisiba prominent ezintweni zonke ekwenza.
Uqhubeke esithi okwamanje basazama ukucubungula udaba lolu abaza kuthola kulolu phenyo bazakwazisa inkokeli ekhuthaza abanye babo ukuthi bayibhalisa.
Ngoba kukhona abanye abafuna ukuzenzisa babe sebethatha into leyo bayenze eZANU-PF, kayisiyo yenhlanganiso yeZANU-PF, ngeyombangazwe abantu abalwa empini umzabalazi waseZimbabwe owagcina ngo-1980.
Enye ingcitshi wezombusazwe umnumzana Taphiwa Sithole uyasola ukuqhutshwa kwalolu hlelo khathesi esithi uhulumende ukhanya esefuna ukulisebenzisa ukukhankasela ukhetho.
Into yokuthi uhulumende selokhu enika laba abalwa impi okuthiwa ngama-ovet imali, sibona ngazathi yinto engasalunganga. Into le sokungani sifuna ukuyenzwa kube yinto yepolitikizi, ngoba abantu laba sebehlala bebonga kokuphela. Sikwazi ukuthi bake banikwe enye imali labana kuthiwa bebongwe, kade sokuthiwa bevetwe futhi ukuze bephiwe imali yokuthiwa bebongwe ukuthi balwe impi. Kodwa asisho ukuthi bengaphiwe imali, but sebelokho bephiwe imali nguhulumende ukuze akwanise ukuba busa lokubancindezela ukuthi bevotele iZANU. Khanya sokuyinto yeZANU le.
Ngasinelisa ngokukhuluma lomphathintambo wezokuvikelwa kwelizwe unkosikazi Opha Mchinguri Kashiri ukuthi bangaki asebebhalise amabizo. Uhlelo lokubhalisa lolu lwenziwa phansi komthetho owe Veterans of the Liberation Struggle Act. Abantu kumele babhalise amabizo abo kusiyafika mhlaka 16 Ntulikazi lonyaka. Abazaphumelela bazaphiwa imali zamapension, ukwelatshwa kungenambadalo lokubhadalela indleko yesikolo yabantu ababo. Abantu laba bazaphiwa njalo amasimu lokungeniswa kwezinye inhlelo zikahulumende zizomnotho lokuthuthukiswa kwenhlalakahle yabo. Ngimele 27 ngiseharare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umthethwandaba weSouth Africa usugwebe owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuthi ayihlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngokweyisa leli dale, njalo isinqumo lesi yasiphikiswa. Lokhu kulandela ukufunyanwa elecala yi-Constitutional Court elokwenqaba ukuya kuma phambi kwezondo commission eyayidingisisa ngamacala enkohlakalo ayewetheswa esabusa. Isikhulumeli senhlanganiso yeJacob Zuma Foundation umnumzana Mzwanele Manyi utshele umsakazo weSABC namhla ukuthi badana ngalesi sigwebo esilukhuni, njalo kusobala ukuthi umnumzana Zuma kaphathwa njengezinye izizalwane zeSouth Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Simbona ekwenza lokho ngoba sibona ungathi kuye yindlela elula yokuthi engayibhekana nekhomishini, engayibhekana nojaji uZondo, ngoba isusa sayo yonke lento sisukela ekutheneni ujaji uZondo akahenxe kulesiyani isikhundla ahlezi kuso kungenomunye ngoba uthi akamethembu lo okaZondo. Sizokhumbula ukuthi commissioner lena isikhathi sayo bese siphelile, siye sengezelelwa ngenyanga ezintathu, kodwa lokho angeke kusenza mahluko. Laba babethi bazomvikela ukuthi engayi ejele, yilapho ke esingathi thina si phakathi kokuthi kukhona okuzokwenzeka abantu bevukela umbuso kungenzeka lokho ngoba simbona uZuma elokho eseselapha abalandeli abaningi futhi ikakhulu kuyo iprovince yaseNatal yilapho futhi embona ungathi uzaya zinikela khona emapoliseni ngoba yilapho isizinda sabalandeli bakhe sikhona khona simbona ke kuyukuthi ke nxa ngabe kuyukuthi siyazinikela njengoba beshilo ukuthi bazomphelelezela kulapho ke okuzobonakala khona kodwa ke ngokukwazi isimo sabantu basemzansi okunye nokunye singakulindela ukuthi kungenzeka okungacisha kudale udlame olukhulu kakhulu phakathi nje komphakathi wala eMzansi Afrika ngoba yena eqinisweni uselabalandeli abaningi njalo kukhona abangakholelwa ukuthi umthetho usebenza ngendlela abakholelwa ukuthi umthetho uthatha icele langancane ayikhona leli likaZulu
isigwebo lesibe sifanele yini sesikhangela wonke okwenzakalayo eminyakeni edluleyo ngalolu daba
isigwebo sona bengicabanga ukuthi umthetho ufike lapho ongazi ukuthi ungenzani ngoZulu njalo futhi kule ngcindezelo enkulu kakhulu esigabeni somthetho esifakwa ngabantu jikelele nje abalaye eSouth Africa ukuthi babone ungathi umthetho uthambe kakhulu nxa kufika kuzuma njengomuntu akade ngu-former president sibona ungathi kade bengaselakho abangakwenza ngaphandle kokuthi bamnike lesigwebo noma ke bona abanye babecabangela ukuthi kungaba iminyaka emibili ubesehlule kuzona zonke indlela akade bezama nxa ngabe ungakubuka ngaleyo ndlela singasho sithi bekufanele ngale kwalokho umthetho kade uzadeleleka kakhulu abantu bawubona ungathi umthetho awusebenzi ingalo yomthetho ilabathile esebenza kuwo
lowo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula eZimbabwe esixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa
Yebo 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 thokoza omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM namhla siqhubeka sixoxa labatsha ngenhlelo zikahulumende weZimbabwe ezijonge ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lelami uMikeove ngo-8 ntambama
Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi ukukhuphuka kwentengo ezitolo sokubangele ukuthi imuli elabantu abayisithupha sokumele isebenzise imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amane, 40,682 ngenyanga. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Comfort Mujekeza uthi iholo selehlile kakhulu nxa kuqathaniswa lentengo yempahla ezitolo.
Into yokuqala ama prices aphezu kwe-buying power yethu. Khonoko kusho ukuthi imali thina esilayo esizuzayo iholo yabantu iphansi kakhulu compared kuma prices ezinto. But at the same time, kuzalika umvikeliso we-fuel, i-petrol, e-diesel, sisasebenzisa i-USA. Yakwasasebenzisa i-USA kwaba lesikhathi lakhe lavalwa, labiselwa futhi. Laphana lingakavalwa, price ye-fuel lapha eZimbabwe yayiku-average of $1.40, $1.50 kwezinye indawo. But kathesi, i-price ye-fuel yana, i-average of $1.25. Kubantu nxa besuka emuva bebuya kuyo kathesi bazathi ayi i-fuel i-price yakhona seyiyehlile compared kulesikhathi lesiyana sama 2016 sasiyithenga nge-$41, $43 kusiya phambili ngale. But ngesikhathi lesiyana lakho uzathola ukuthi i-average salary yesisebenzi yayikho around $500. And the kathesi ungakhangela nge-rate ekhona ithi nabantu nxa beyinikwa in our local currency i-average salary is kathesi around $200, which means the salary seyiyehle phansi nge-almost $300 compared to salary yana yinikwa. So uzabona ukuthi nxa umuntu ezuza i-$500 like sasiyizuza 2016. Price of fuel at $1.41, yeah, it's cheap. It was affordable. Compared to the case, the price of fuel is $1.25, but it's $100 to $200. So, kona pungi nga ngase sikuluma kuti ama price haya tura. Kungakanyi as though asikwazi ndiyo sikulumayo. Ama price compared ku general economic activities aphezu kakhulu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi amankampani amaningi ngawe siphathamandla zebandla lezanu PF okusuke kudidise ingqondo ukuthi amankampani la awalandeli izinqumo zikahulumende.
Lokhu kubangelwa ukuthi imali yeZimbabwe yiye isiluza isisindo sayo nxa sikhangela siyenekisa ngemali ekwemanye amazwe. Njalo okunye okwesibili yikuthi nje i-government yeZimbabwe iloko ingafuni ukuyenza ama-political reforms lawa afunwa yi-opposition, and lokhu kuzaqhubekela phambili unless bengalungisisa into yena leyo eyama-reforms lokuthi khona sibe le-steady currency le-open market ezabakho na lapheli eZimbabwe.
Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi ukukhwela kwentengo kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingahambi kahle.
Ngombono wami kubangelwa yikhona lokhu ukuthi uhulumende wazama ukuthi ke aforce abezitolo ukuthi basebenzise irate yakhe ka-83 bond to $1, ikanti ke lona vele idola ke emkambo omnyama ke lezindaweni eziningi seli $1 is 130 bond. So khona lokhu ukuthi uhulumende ke abambe ngamandla abezitolo abathembise kubabopha nxa bengalandelanga akufuna, yikho kwenza ke intengo ikhwele, ngoba abantu sebekhweza ukwenzela ukuthi ke ngedola bangayetheswa icala lokuthi ke i-exchange rate yabo kayihambelani lekahulumende.
Kesizwe ukuthi umtshekeza uthi abathengi kumele benzeni ngalesi sikhathi sokukhwela kwentengo yempahla mahlayana.
I-advice esiyatshela abathengi ukuthi nxa i-situation inje, abathengi bananzelele nxa bethenga, bakhethe indawo bazathenga khona, babone ukuthi bayazuza i-value for every cent, and bangathengi lifana sithi impulse buying. Bafunde ukufollowa ama-budget abo, the little they have imanage ukuthi i-stretch throughout the month baze bazuza enye iholo futhi. Then at the same time, siyakhuthaza lapha Zimbabwe is more an agricultural country. Bakhona abantu abalimayo, siyakhuthaza ukuthi ama-consumers lawana abavunayo lingathengisi konke lokwana elavunayo. Ngifana nomnyango zabo, uyathola umuntu ehamba esethengisa umumbu wakhe wonke ngemali ephansi ukuthi ahambe esitolo ayethenga iphalenti. Uzathola nxa uzathi unike example, umuntu uzathengisa amasaka angu-2 omumbu kuthi athenga amabhakethi angu-2 ephaleni. Khonokho ama-consumers sithi bananzelele ukuthi nxa bethengisa bathengise labo bekwazi ukuthi kusasa bazafuna ukusala lokunye ukuthi baye besidla besebenzisa.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise kumaviki asanda kwedlula ukuba ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Kunjalo nje, umphakathi wakoBulawayo uveza imbono ehlukeneyo ngombiko oyethulwe luhlangothi lweZimbabwe National Statistics Agency, ZimStats, othi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka elizweni, kukanti iholo labantu lelokhu liphansi. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Abahlangothi lweZimstat batshele umhlangano lentatheli izindaba izolo ukuba intengo yempahla ezweni iqanise ngesilinganiso sokuyisikhombisa ekhulwini, kukanti iholo labantu lona alikhuphulwanga. Umqondisi weNational Consumer Association umnumzana Efi Ncube uthi intengo yempahla eqakathekileyo kaZulu yiyo ekhuphuke ngamandla.
Ukuthi izinto sezilungile elizweni kukhulunywa kuphela ngabantu ababusayo abaphezulu abalithwane abaphila impilo esingayiphiliyo thina abaningi. Intengo yezinto iyakhwela njalo nje, sikhuluma nje njengamanje kukhwelile izinto eziningi kakhulu abantu abaphila ngazo abazidinga njalo nje ukuthi baphile, okusuka kokuwasha kokudla konke. Uveza kahle kamhlophe ukuthi isimo somnotho siyadilika, kuyaphela konke lokho abantu akade bekuphethe, kanti-ke ZANPF yokubusa ngendlela efaneleyo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi konele ukuba uhulumende afake umthetho statutory instrument SI-127 kwahle kwawonakala. Sakobulawayo ongomunye wabaphila ngokuzisebenza unkosikazi Debra Mukasa uthi ukuqonga kwentengo sekubadalele ubunzima.
Sezibaphi intengo zempahla ziyakhwela mahlayana, kuweza ukuthi abathengi laba yibo abaproducerayo kube nzima kibo. Ngizaqala ngikhulume ngabathengayo impahla ezimbabwe kayila mali njalo le SI esaphumayo leso sokuthi imali ye-America ayisathengi ezidura. Yikho okunye osokusenza ukuthi impahla zikhwele ngoba laba abathengisayo bakhweza ngokuthi sebefuna ukuthi kurithwe ithageti yabo, kurithwe lapho abavote khona bethole labo ama-profits.
Iningi labantu likhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo bethi akusahambelani leholo abalitholayo. Uhulumende sekumele angenele, okuyinto evunywe ngabezimstat ukuba intengo yempahla iyakhuphuka ukanti iholo lokhe lingakhuphuki. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intsha ekhangele indaba zokuthuthukiswa kwabesifazana kwezamabhizimusi ikhuthaza ukusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana ezinjengabo-WhatsApp, Facebook, Twitter lezinye zebulenjeni be-internet ukuthuthukisa amabhizimusi. Kwingxoxo ayenzelwa Mike Hove we-Studio 7, unkosazana Lois Kapondo okhokhela uhlelo lwe-She Pivots uthi ukusebenzisa inkundla yokuxhumana ekuqhubeni ibhizimusi kwenza ukuthi umuntu ayenelise ukuthengisa impahla zakhe endaweni ezitshiyeneyo emhlabeni jikelele.
Iprojekthi yethu ibithiwa yi-She Pivots. I-She Pivots imelela khona ukuthi sikhona ukuthi siqondise amabhizinisi lana kade sitekile ngendaba ze-COVID-19, umuntu engasakwazi ukuthi hawu ibhizinisi yami ngizayimisa kanjani. So i-She Pivots ibikhona ukuthi hhayi asitshintsheni i-direction ekade sihamba la, thina besihamba sithengisa izinto zethu 1-1 kumbe emalayinini kumbe besibise emkambo besingafi. I-COVID besingasakuvumeli ngoba iZimbabwe ihlale ingeni iphuma kuma-lockdown. So okuyabe kungcono ukuthi umuntu ahlale angene laye kuma-online platforms la abanye lapha abakhona abathengisa khona izinto zabo. So besikhuthaza abafazi ukuthi labo befunde khonokho kwe-online angene laye athengise izinto zabo.
Uthintile udaba lwegcikwane le-COVID-19, bengicela ukuthi usitshele okuningi ngalokho ukuthi bona abesifazane bathini.
Abesifazane bathi yeyi hayi i-COVID-19 yaphomba ukubuya abantu bezihlalele bengayikhangelelanga, yaphambanisa amabhizinisi. So abanye istoku zabo abanye zabola, abanye ama-customer wathi vele asabuyi ngokuba sokuve COVID sizathelelana. Abanye abantu babroker, so amabhizinisi abo amanye ahle avala, abanye baqhubeka. Kodwa basebe-reducilele ukuthi even lenye istaff sabo basinyisa imisebenzi, so kwa-affect abantu abaningi.
Uthintile ngempela udaba lohlelo lwenu usithi ikhangela ukufundisa abesifazana okuthile ngokusebenzisa abo-internet ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Bayakuzwisisa yini khonokho ukuthi bengasebenzisa njani i-internet ukuthuthukisa ibhizinisi abo?
Abesifazane abakubhizinisi bayakuzwisisa but kusaselokukwesaba kwabanye abafazi, kodwa abanye sebekuzwisisile bafunda ikakhulu iWhatsApp abaningi basebenzisa iWhatsApp ukuthi bapusha business app. Le WhatsApp business seyabuya layo yancedisa abantu ukulungisa ama-catalogs ama-products ababetshiyenetshiyene lama-services abawo-ofayo. So abafazi sebengena sibili kuma-online platforms lokufunda ukuthi kanti ngenze njani ukuthi lami ngithengise into zami. Uyakubona kuma-WhatsApp status amaningi abafazi sebe faka mina ngiyabheka, mina ngiyathunga, mina ngiyayeluka, mina ngenza lokhu lalokhu. Sibe sikharijani ukuthi sinike labangani bethu ama-products ethu ukuthi basifakele labo kuma-WhatsApp ukuthi abantu babe baningi ababoni ama-status wona lawo loku-increase i-market.
Siyezwa kodwa abanye ikakhulukazi abantu abasakhulayo ababeza amabhizimusi bekhala ngale ndaba ye-online besithi imali yokuthenga i-data khanya nganabalayo. Bengicela ukuthi uphosele amazwi enkuthazo kibo ukuthi bazwisise ukuthi kumele bayenzeni ukuze labo bathole ithuba lokuthuthukisa amabhizimusi abo kulesi sikhathi ilizwe lilwisana ne-COVID.
Yeah, i-data sibili iyabiza sibili. Kodwa umuntu nxa ule business yakho sika kumele uinvest. Njengomuntu nxa ulosana lwakho uyabula uthengela ama-porridge ukuthi lalo lukhule, uhambise esikole ukuthi luthole ulwazi njani njani, investment emntwaneni wakho. Kuyafanana le business, kuyakumele la uyithelele i-business yakho, uyithelela kwangukhona yokuinvesta. So la uzakumele uthenga idatha la ungene lapha kuma-online platforms ukuze la ukwanise ukuthola ama-clients ngoba kungathiwa lockdown awukwanisi ukuthi unobhodi ungene ezindlini zabantu. So ke kumele ungene ku-online platform ukuze ukwanise ukuthengisela abantu izinto zakho.
Lo unkosazana Lois Kapondo okhokhela uhlelo lwe-Ship Pivots ubexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ezinye zendaba ebezikhokhela abahlali bakobulawayo baxwayiswa ukuba bekhangelela udubo lokungatholi amanzi kumalanga alandelayo ngemva kokuphazamiseka komsebenzi wokudonswa kwawo ngokuhamba kwamagetsi. Iningi lisola uhlelo lokubhaliswa kwabalwa impi yenkululeko labancedisa kule impi ukuthi bathole amampentsheni ngoba luyamele kwezombusazwe. Umthetho andaba weSouth Africa usugwebe wayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma ukuthi ayihlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngokweyisa leli dale. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.